kwaku izika disendaba ku VO Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Walambulela kuStudio 7 ngomvulo mhlaka 24 kuMabasa 2023 ngoKipstube. Endabeni zethu lamhlanje.
Nekuthiniso lelo elikhulunywa ngokumkhulunywa ukuthi i-corruption iningi kakhulu, abantu abaningi sebekhulumise ngendaba leyo. Sasiyela u-controller uNdoda General.
Umphathi ntambo obona ngokusetshenziswa kwemali yakwele Zimbabwe, uMnumzana Mthuli Ncube uthi ubukhohlakali buyamemetheka eZimbabwe. Lele Zimbabwe lithi selizama ukuhlenga izizalwane zakuleli lizwe ezibhekane lempi yomvukela kwele Sudan.
Ozasivulela iZITF lo mnyaka yingwenyama yamaSwati inkosi uKing Mswati III.
Umbiliso womkhulu wamabhizimusi weZimbabwe International Trade Fair uqala kusasa. Zonke lezi ndaba lezinye izozizwa kulo msakazo. Umphathi ntambo obona ngokusetshenziswa kwemali yakwele Zimbabwe, uMnumzana Thuli Ncube uthi ubukhohlakali buyamemetheka elizweni. UNcube wethule umbiko lo eHarare namhla esungula uhlelo lokulwisana lobukhohlakali eZimbabwe. Uthi kumele abasebenza lohulumende belandele imithetho yonke ukwenzela ukuba kungafumbathiswa izisebenzi zelizwe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe loMnumzana Mazimba kutshela ingcwethi kwezomnotho ezimeleyo.
Sibona njengaleqiniso lelo elikhulunywa ngokumkhulunywa ukuthi i-corruption iningi kakhulu, abantu abaningi sebekhulumise ngendaba leyo. Sasiyela u-controller uNdoda General seriously nxa esiza ama-audits lwana awama-public entities ama-state enterprises akomparate state, uzabona ukuthi uyazisa okuningi okufanele kulungiswe. Nxa sibona ukuthi into zithengwa kanjani, nxa sibona ukuthi izinto ziphuma kanjani, kodwa ama-recommendations ka-controller uNdoda General kawasandelwa. So kubona njengani kuba ngoduko lokho ukuthi abantu baye bekwazi sibile ukuthi ama-loophole akhona baye befuthi amasense loophole akhona lapha.
Kodwa khonokho-ke kulungiswa njani nxa sikhuluma ngobukhohlakali obukhulunywa uMnumzana Mthuli Ncube lo?
Ukuqala kumele sibili abantu abaenziwa indaba le enkohlakalo babothwe. Sinike sibili umzekeliso, njalo sifunze ukuthi asifuni into ye-corruption. Okwesibili silama-audits siwayenzayo lo mnyaka kumele silandele ama-recommendations aphuma kuma-audits wona lawo. Okwesithathu ngibona njenganxa sesiqatsha abantu ukuthi babuye emsebenzi kakhulu kuma-companies lapha, kumele siqatshe abantu abazi ukuthi umsebenzi uhanjiswa kanjani. Kodwa okokugcina ukuthi abantu kumele babe nenzuzo sibili ebonakalayo ukuthi becabange ukuthi bangayenza imali nge-corruption.
UMnumzana Masimba kutshela ingcwethi kwezonotho ezimeleyo besiqhuba laye eseHarare. Amabandla aphikisayo athi afisa ukuthi ahamukele i-voters roll njengoba iZimbabwe Electoral Commission isala ukuthi ibanike uluhlu lolu lwabantu abavotayo.
Ibandla le Citizens Coalition for Change lamanye athi asekhulumisana leziphathamandla zomanyano we-African Union ukuze bethole ugwalo lokuvota. Unkosazana Ellen Shiriyedenga obona ngezokhetho kubandla le-CCC uthi kuqakathekile ukuba inhlanganiso le lezinye zingenele kudaba lwe-voters roll. UShiriyedenga uthi udaba lolu lwabikelwa iqula le-SADC elikwele Zimbabwe elihlolisisa indlela okulungiselelwa ngayo ukhetho oluzayo.
Into esakhala ngayo kwi-SADC yindaba ye-vota. Ukuthi izethu zayisiningi i-voters roll njengama-political parties. Khathesi sibona izami ibhizi sithumela ama-messages ukuthi sithindele kuma-WhatsApp group esebenzisa i-voters roll eyenze after i-voter registration blitz. Kodwa thina nxa sicela i-voters roll siyanizwa. As long as kungema-voters roll kuzathi super phambili i-voters roll isinaba. Njalo sisebenza lamanye ama-civic organizations elizweni ukuthi sibone ukuthi singancedisana njani ukuthi sithole i-voters roll. Njalo futhi njengebanga sesibhalile elincwadi ezekho ukuthi besicela i-voters roll yonaleyo ngoba umthetho welizwe uyakhuluma ukuthi i-voters roll is a public document. Umuntu lomuntu oyabe eyicela kumele ayiphiwe ebhadale imfanelo ezifunakalayo. Njalo le-SADC sitshelile ukuthi kule ndaba ye-voters roll ayibhalela izinda kwidosiya esihambise SADC sithi khulume kakhulu ngodaba lwe-voters roll ngoba i-SADC ilemithetho ethize ekhangelane njengomthetho and i-voters roll is one of them ukuthi i-voters roll should be accessible to all political players. So sithi iZimbabwe njenge-member state ye-SADC kumele ilandele imithetho le efakwe yi-SADC. So ngenye indaba lathi sizama nakwi-SADC sizama ukuphusha ukuthi i-SADC isincedise ukuthi patrol iyaphiwa mabandleni ama-political parties nabanye nje ama-election stakeholders.
Amabandla amaningi aphikisayo athi kumele lulungiswe udaba lolu. Kodwa okubandla leZANU-P F umnumzana Mlungisi Moyo uthi akuqedakali okufunwa ngamabandla aphikisayo.
I-voters roll le abakhala ngayo iyatholakala and ayisiyo document engingathi ingasetshenziswa libandla eliphikisayo kuphela. Ivili lebandla elibusayo liyayifuna kodwa ngenxa yokuthi iZEC ilemgoqo yayo ilokusebenza kwayo esebenza ngakho lebandla elibusayo lathi kunje kunzima ukuthi itholakale i-voters roll le ngoba lathi siyabe sifuna ukuthi abantu babone ukuthi barejistile ukuvota kumbe abarejistanga. Ma bona bethu bafuna ukuya ku-African Union kuyatshengisa kakhulu ukuthi bona kabameli izikhalazo zikaZulu wala ekhaya ngoba abakahambi ngisho lamakhoti awala abakazami ngendlela zonke ukuthi bafuqe iZEC ukuthi yenelise ukubanika leyo voters roll. Sebangabantu athi bagijima baya ku-African Union abantu abathi bafuna ukuya kumbe angazi bebazagcina besithi bafuna ukuya la ku-European Union.
Umnumzana Belief Gawule laye okubandla leli ulombono ofanayo.
IZEC izanika wonke ama-political parties kumbe izakhulula i-voters roll ngesikhathi esifaneleyo isibonile ukuthi umsebenzi wabo wonke sebewuqedile. Ngokunjalo abantu bayanikwa isikhathi sokuya inspector i-voters roll sokuyalanda ukhetho lapho abantu ababona khona ukuthi ababengekho amabizo abo engekho ku-voters roll banikwe ithuba lokubhalisa okokugcina. Ngokunjalo abanye beze bethi kwesathi nxa besiya ekhethweni becile bevota beze bethwele ama-slips lana okuregister as voters nyalo kwalokho kusenzakala kuqala. Ngokunjalo ke amboni kuphuzile lokho ngoba okuqakathekileyo ukuthi kade vele lona ukhetho luningi.
Umnumzana Nhlanhla Moses Ncube okuhlanganiso ye-Freedom Alliance uthi amabandla aphikisayo kasoze aluthole ugwalo lwe-voters roll.
Ukukhala kwamabandla aphikisayo kuyikutshaya nje umkhulungwane. Inja iyayutshaya umkhulungwane kodwa ekukhalelayo kungaphumi. Ukuya ku-African Union akusoze kusize lutho ngoba i-African Union akukho ezakwenza. Nxa kuyikuthi khona kumbe sithi ngabakhokheli bamazwe athile besemazweni abo abakusolo kwenzakala eZimbabwe, angeke bathi nxa sebe ku-African Union bese beqina bakusona. Ungakhangeli ilokuzeni i-SADC akulanto eyenzayo. I-SADC yinto eyabunjwa ngomgabe into vele inhlangano yabe ivikela kakhulu ama detector kumbe sithi ontando kayiphikiswa. So angiboni ke mini African Union kukhona ezakwenza ngoba kufuneka vele ukuthi kusukume izinhlanganiso eziselizweni abantu abaselizweni besola into eyenzakalayo kusuka lapho bese kuba ama individual countries achothoza okwenzakalayo.
Kumele iHarare North edale leParliament umnumzana Alan McCann waphanyeka udaba lwe-voters roll emthethwandaba owathi kumele lulungiswe lungakanikwa uZulu. Elezimba politics selizama ukuhlenga izizalwane zakuleli lizwe ezibhekane lempi yomvukela kwele Sudan. Unumzana Livid Mukecho isikhulumele sohlangothi lukahulumende olubona ngokudlelana lamanye amazwe uthi sebelungise amabhasi okuthwala abadabuka eZimbabwe abalokhu beseSudan okulempi esabekayo. Umukecho uthi kulabadabuka eZimbabwe abalikhulu abangekho engozini abafisa ukuhlengwa. Uthi eleZimbabwe lixoxisana leSudan ngokuhlengwa kwalabo abafisa ukubuyela ekhaya. Kusanokuqhamuka impi phakathi kwenkokheli yebutho ebangakubusa ilizwe leli. Ukuze sihlaziye indlela yokuhlenga abantu, sixoxe lomnumzana Everson Mdlovu ofundisa izifundo ze-disaster management eNational University of Science and Technology.
Banabo abaisihlangothi ezinyengazithi kufanele babe khona but ikhumbule ukuthi they will need to operate bephakathi kwe-framework either eye-AU kumbe eye-UN ngoba kabakwazi ukuthi bangabuya bevote onke nabo then they're exposed uyabona. So kaningi-ningi-ke abanjalo bayangenela bese be-coordinator kumbe bathole u-coordinator instead u-coordinator kuqakathekile in such a war zone ebe ungananzelela vele emhlabeni sile ISRC I'm sure yazi abaRed Cross nabantu abaRed Crescent kuvele kulesi vumelwano esikhona nga ukhangela kwinto epsenic ye-ISRC nalocust ibuyasiyisfere ama-sphere standard kulesi vumelwano esikhona sokuthi abantu abanjalo abangatholanga imibhobho kodwa abangena ukuzosiza ama-civilian kule ndlela ekufanele ba-operate ngayo kule ndlela okufanele bahlonitshwe ngayo kule ndlela okufanele bavuyele ukungena even within the war zone bakwazi ukwethula usizo abalalo kungaba yikudla kungaba i-temporary shelter kungaba okunye nje okuyabe kufuneka. So kabakwazi ukuthi bathi operate bebodwa they will need to operate within a coordinated framework.
Kunzima kanganani khona vele kuyahle ngabantu ngesikhathi sembi?
Kunzima ngoba uyathola ukuthi ezinhlangothi kulabo abalwayo for example abalwisanayo balakho ku-violate some of the standing regulations kumbe policies ezikhona emhlabeni ezokuthi khona bangalisi abantu abanjalo abalambi kuzosiza. I'm sure uye uze kuthiwa abanye abazesiza they've been captured kumbe sebebulewe khonakho kuyatholakala kusiya ne-maturity yalabo abalwisanayo. Kodwa-ke into ekhona ukuthi abalwisanayo bayakwazi khonokho ngoba it's one thing ekhona ungaritraina ukuba ngamasosha kabukuka you know whatever it is bayabekwazi but abanye nezele ukuthi maybe bayabeswele ukudla bayathathela-ke bana bamikisa khonokho kuyatholakala kodwa kakhulukazi nxa abantu abanjalo be-operator within i-framework ye-UN kumbe e-AU and within i-framework ye-ISRC kukhona ukuhlonipha kuthina kodwa we cannot rule out ubugebengu obukhona vele in any other situation.
So-ke singathi nxa kulezi zalwane ezidabuka kwele Zimbabwe ezikhona ngale Sudan kumele kuthathwe manyathelo bani ukuze besuswe khona ngale?
Yeah, I'm not sure as to the functionality of our embassy but any other embassy in such situations ilakho ukubafisa abantu asebethole nzima ukubemukela babagcine temporarily ephinde bendlela zokuthi abantu abanjalo bangakhitshwa njani phakathi kwe-ozone analiyama. Kodwa-ke enye into esasinanzele ukuthi in the absence of ukufunctiona kwama-embassies asithi lamide asechina i-UN framework kumbe i-AU framework ngale yabe khona khona lapho ilakho ukuthi isingangenela-ke ikwazi ukuthi abantu abanjalo beya protected njalo bayathola ama-safe route okuzama ukuthi babalekiswe or bayegcinwa lapho esingathi is a bit sesco.
UMnumzana Everson Ndlovu ufundisa izifundo ze-Disaster Management e-National University of Science and Technology. Besixoxa laye eGobulawayo. Ngokuqala kusasa umbukiso omkhulu wamabhizimusi weZimbabwe International Trade Fair ozavulwa okusemthethweni yingonyama yamaSwati uKing Mswati III, kubika u-Anastasia Ndlovu.
Abazabukisa impahla etshiyeneyo sebelungisile indawo zokutshengisa uZulu abalakho lonyaka eZimbabwe International Trade Fair Showgrounds. Umgcinisihlalo wenkampani yeZITF uMnumzana Busisa Moyo uthi asekuzinga eliphezulu amalungiselelo ombukiso lo ozavulwa okusemthethweni nguKing Mswati III.
NgolweSunday ilanga elikhulu kakhulu ngoba yiyo i-official opening yeZITF. Sixwayiswe ukuthi ozasivulela iZITF kulo mnyaka yingwenyama yamaSwati, inkosi uKing Mswati III, kanye lomongameli weZimbabwe, umongameli wethu uDr. E.T. Mnangagwa.
Umqondisi weZimbabwe Tourism Authority kwaBulawayo unkosikazi Nomvuyo Mathonsi uthi zonke izindlu zokuzilibazisa sezigcwele kwaBulawayo.
Ama hotela, ama lodges, ama Airbnb, ama bed and breakfast facilities, onke sebegcwele. Bagcwala nje sinanzelela ukuthi abaningi babo sebeqhilisile. Ama lodges, they've extended their the number of rooms that they have at Hesi, bangezelele izindlu abalazo.
Unkosikazi Mathonsi uqhubekele phambili esithi basebenzelana lekhansili yakoBulawayo lezisa njalo uBulawayo uzabe elamanzi lamandla kagetsi ngesikhathi sombukiso weZITF lonyaka.
Sithanda ukuthi sivike futhi ukuthi hayi city council uzwisisile sifikela wathi during those days ZITF bayakwazi ukuvala amanzi kwezisa naye wathi hayi uzazama ukuthi angaqumi amagetsi.
UMnumzana Mthokozisi Mthunzi olungisa indawo zokubukisa enkundleni yamabhizimusi eZITF uthi sebelungiselele umbukiso lo.
Thina sesilungiselele siyasebenza sibilokuzwayo. Hayi, trade fair siyaqala, siyabonani zonke izinto ngendlela esiqalise ngayo ukuprepare. I think konke siyaba sesiqedile.
Okubhizimusi lokuthwala uZulu kobulawayo uMnumzana Meluleki Mlotsha uthi ibhizimusi lisasephansi okwamanje kodwa bakhangelele ukuba lizakhuphuka kusukela kusasa.
Akukakhanyi sibili, akutshengisa ukuthi kule trade fair lokho sizihlalele especially thina khonapha ema-taxi nilabhayi akukakhanyi lutho sibili abantu abalamali akutshengisa ukuthi kule trade fair. Asazi njengoba izaqalisa kusasa ukuthi kumbe kuzaqala lapho ukuthi kujinje kusasa sokusiya phambili.
UMnumzana Nkosilathi Khumalo okubhizimusi lokuthengisa impahla kobulawayo uvumelane lo mlotshwa esithi ibhizimusi lisasephansi kakhulu.
Ibhizinisi kobulawayo ngesikhathi se-trade fair hayi ngani lo kancane akatshengiseli ukuthi uhamba njani, kodwa hayi akula bhizinisi wakathesi.
Umbukiso wamabhizimusi oweZITF walonyaka uqhutshwa phansi kwesihloko esithi Transformative Innovation Global Competitiveness. Amazwe angamachumi amabili lanye azabukisa lonyaka amankampani adlula kancane amakhulu amahlanu 533 azabe esemagcekeni eZimbabwe International Trade Fair Showgrounds. Abaphathi ntambo beZITF bathi umbukiso walonyaka ukhule ngokuyisilinganiso songamachumi amathathu ekhulwini 30% ngemva kokwehla ngenxa yobhubhane lwe-COVID-19. iZITF imanyane labo somabhizimusi ikhangelelwe ngolwesithathu ukuba izaqhuba umhlangano ozangenwa ngumsekeli kamongameli uMnumzana Constantino Chiwengwa labakumanyano we-European Union labanye. Ngolwesine kuzakuba lomhlangano weConnect Africa Symposium ozangena njalo ngumnumzana Chiwenga labe UNDP, iEU, labo somabhizimusi bomhlaba wonke jikelele. Abasakhulayo labo balemihlangano yabo ephansi kombukiso omncane kulowo oweZITF oweScholastica ozaqhutshwa ngumqondisi weNational University of Science and Technology usikhwica mfundo Mqhele Dlodlo. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngiseZITF kobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Hello Botswana, liza thumela amakampani angamachumi amahlanu 50 uyaphatheka kumbukiso weZimbabwe International Trade Fair. Kubika umqondisi Dube.
Amankampani abukisa eZITF akhala ngokuthi awathola imali yawo ngesikhathi uma isebenzela kwele Zimbabwe ngenxa yokuswelakala kwemali yamadola eMelika. Umnumzana Thanolo Likuba oyinhlanganiso ebona ngezamabhizimusi eBotswana Investment and Trade Center uthi bayathokoza ngebhizimusi amankampani aweBotswana litholayo ngemva kokubukisa eZITF. Lokhu sekubona amankampani aweBotswana azabukisa eZITF ephathiswa nguhulumende wabo eqonga kusuka kwisithelakalombili nyakenye kusiya kuchumi lanhlanu lonyaka. Ukuba uthumbikiso weZITF uqakathekile kakhulu kumankampani eBotswana.
The difference this year is that we've received a lot of interest from Botswana companies who wants to participate at the show. The previous companies from last year, it was 8 companies.
Umahluko lonyaka ukuthi amankampani amaningi afuna ukuyabukisa eZITF nyakenye kade iyishiyagalombili lonyaka aqongile alitshumi lanhlanu.
Ngaphandle kwamankampani alitshumi lanhlanu azabukisa ngaphansi kwenhlanganiso yamabhizimusi kahulumende weBotswana, kulamanye amankampani azimele wodwa azabukisa kobulawayo. Ulegoba uthi noma nje bethakazelela ukuhambisa amankampani embukisweni weTrade Fair, kulokukhathazeka phezu kokuswelakala kohlobo lwemali yamadola eMelika kwele Zimbabwe.
Some companies which wanted to do with Botswana companies were struggling in terms of paying for products that they will have sought from the Botswana companies.
And njengoba usazi, ele Zimbabwe libhekane lohlupho lwezomnotho. Amanye amankampani aweZimbabwe agcina esehluleka ukubhadalela abakuthengileyo ngenxa yokusilela kwemali yedola yeMelika.
Isikhalo sokuhlawulwa ngemali yamadola yeMelika sihlala sikhona kakhulu kumhlangano yokuzama ukukhanga osomabhizimusi ukuthi bevule kwele Zimbabwe. Umnumzana Sifa Sithuma ngiso iluba ugwalo labeZimbabwe abangaphandle kwelizwe eDiaspora Policy uthi udaba lokuthola imali luyakhathaza.
Ama challenges yona lawo abakhuluma ngawo awe currency kumbe amadola ngama concerns are genuine. Ngicabanga ukuthi njoba kukhulunywa nge digital currency ezaba backed nge golide, angazi ke ukuthi imphumela yakho nezaba njani ngoba konke khona lokhu kweyeme on consumer confidence ukuthi abantu bakwemukela njani. Are they skeptical or abantu bahle bakwemukele ngezandla zombili? Yikho okuletha umehluko. Ngaze kube licebo elihle kodwa nxa abantu bengalithathelanga phezulu alisebenzi ngendlela okuyabo khangelele ngayo.
Uthuma uthi kuqakathekile ukuthi kube lethemba kulabo abafuna ukuvula amabhizinisi ekhaya okuguqela izizalwane zeZimbabwe kwele Botswana.
Kuyinto lathi sikhona lapho esikhangelela ukuthi ngobuningi bethu ngama businesses ayenzwa ngabantu la, sikhone ukuthi siyo showcase njalo kube lama relationships lama company ekhaya ukuthi abanye babe bedinga ama distributors ama products abo lapha eBotswana. So izinto okudinga ukuthi abantu bazikhangele. So le meeting yena leya bikhona ngolwesithathu kobulawayo sikhangelela ukuthi kube labanye bethu abazayo attenda ukwenzela ukuthi kubone ukuthi opportunities banezikhona ezingaba lusizo lakithi.
Ele Zimbabwe lisanda ukubika imizamo yokuthi liqinise isisindo semali ngokusebenzisa ubuningi belitshe legolide elizweni. Ngokunjalo imali yedola leZimbabwe izabe ihambelana lesisindo segolide ukuze ingabhuluki masinya njengalokhu okwenzakala kuhlobo lwemali yamabond notes esetshenziswa elizweni. Ngingumqondisi Dube wendaba zeStudio 7 ngiSavron kwele Botswana.
Abalwa impi yenkululeko bathi bahlukunyezwa ngabanye babo abakubandla elibusayo asebefuna ukubasusa endaweni abazinikwa nguhulumende emadlambuzi kuthathwa umhlabathi wabamhlophe. Lokhu kwenzakala ngesikhathi eleZimbabwe lilungiselela ukhetho olukhulu oluzakwenziwa lonyaka. Kubika u-Ezra Jesus Banda.
Lokhu kuchazwe ngabalandeli baleli bandla emhlanganweni omkhulu wokukhankasela ukhetho oluzayo. Umkhokeli bandla lezaphu uMnumzana Sibongelezwe Nkomo uthi bathwele nzima abakubandla lakhe.
Bakhalaza ngokuhluhla izandla, ukwethiselwa izandla.
bafuna ibandla labo izani busy yakhulu laba abazithiba ngama veterans bahamba besifisela abantu ukuthi singajoyini zaphende singajoyini zaphende sizalibona but abantu bazimisele abantu bagcinile yonke into enzakala elizweni lakho bathini ndawo enkele ukuthi hhayi bayasifisela kodwa hhayi sizimisele ukuthi sibhoteni zapho sizimisele ukuthi sikhiphe izanu embusweni kungene umbuso ozanayela abantu ozazihlupha ngabantu atho umbuso ozihlupha abantu abalutshwane abafukhulu
umnumzana Dikwa Dube omunye wabalwa impi yenkululeko uthi abanye bakhe abakubandla lezanu PF bazama ukumbamba ngamandla ukuthi angene kubandla lezanu PF
kasikufisi ukuthi kona kube lokuvota okwamaseli sifuna ukuvota okuqondileyo ngoba umbuso wezaphu yiwo oyiwo endawo yetu kubathi kona kubhalwa ngamaseli bahamba bethatha izithupha zabantu bekubhalisa ngenkani mina zangibhala abanye abantu bayabaleka
amazwi kaDube agcizelelwa ngomunye njalo walwela inkululeko umnumzana Nhlanganiso Ndlovu othi ngeke athiye izaphu
if wena ungwaso we-ZANU PF uma kubhaliswa awubhalwa ngenxa yokuthi awuvoteli i-ZANU PF so ngokunjalo nje kuyasihlukumeza okuyindaba kwalokwana bathi fanele singene ku-ZANU PF kodwa kasisafuni mina angisabi kodwa angiseyi kuya khona mina sengiqina eqembini lethu elikamdala uNkomo
umfelokazi uSynthia Khuphe uthi kaholi ukudla ngoba kuthiwa umlandeli wezaphu
hayi mina ngagcina ekugcineni kubuya kwempuphu liyana kwathiwa impuphu ngeyabantu bezanu nje kuphela so bahamba ngokuningi babo bahola leyo mpuphu bathi nabanye sibange sihambe onjengami vele bahle bathi ngingajelwa ngoba ngiyaziwa ukuthi ngiwezaphu phakathi lapho engihlala khona vele yini ngedwa umuntu wezaphu ngiphila ngokuzincedisa nje ama-peace job ma kungela ama-peace job angiyabe ngelayo iplani ukuthi ngingayenzani
unkosazana Janet Ncube omunye wathola umhlaba ngesikhathi sokuhlaliswa kutsha kwabantu emapulazini uthi ndlala isimthwalo senzima
mina ngihlala ku-VJ aresetlement itombo dem abantu abasatsheni imisebe zabo ezikhona ezigabeni amakuthi white nas singekho ebandleni into ezanu thina sikuzama so kunkana ungani kuyabathuka ukuthi izinhlelo zonke noba yidoni ebuyayo thina sosibekwe eceleni ngayo ngasisa ngabantu asisahoyi abantu abaneyimpilo asihoyi babhala 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 bakhipha bonke laba abanye abantu ababazifika bakho ephathini yabo lakusinyakezela kakhulu kwabakhulileyo ngoba abanye ukuguga bagwanisisa ngazincedi sosikhalela intumbi labo bangathola okuncane kwabana bezincedisi manje njengoba betshiywa phansi khonapho bengala abantu ababasapotayo kuba nzima
umsekeleli kampani ntambo wezamakhakhasi ye-intanethi njalo engummeli walesi sigaba edale lephalamende umnumzana Dikumuzi Phuthi uthi ngamanga luhlaza tshoko okhunywa ngabasekeli bezaphu
angingummeli webulilima west constituency lapho kutholakala khona abantu abakhonona ngalokhu ngithanda ukukubeka kube sovala ukuthi ngamanga kuwona lawo ngoba sibazi abantu bakithi bengabantu abahlezi kuhle konke ngokuthula uhulumende wezimbabwe kunye lebandla le-ZANU PF ukukhokhelwa ngumbono kababa upresident u-Emerson Dambu Zomnangagwa olokuthi wonke umuntu kaphathwe ngokufana nayo lawa ngokulinganiswa wonke umuntu ngendlela engazi khona uyathola umumbu uyathola wonke ama-inputs aphathelane lokulima uyathola konke okuphathelane lokufuya inhlelo zonke zikahulumende nxa zisiza zilanda uZulu weZimbabwe zilanda umuntu wonke
amapolisa akulindawo athi akuna muntu okwamangala ngokuhlukunyezwa ngezombusazwe kukanti emhlanganweni lo umkhokheli wezaphu uNkomo utshele abalandeli balelibandla ukuthi bengavumi ukwetuselwa ngabalandeli beZANU PF uNkomo uphinde wathi kumele balungiselele ukhetho olukhulu olukhanele ukwenziwa kuphele kukantulikazi kumbe ekuqaleni kukanqabakazi ngiyimele Studio 7 emahlambuzi ePlumtree igama lami uYesu Jesus Banda
ulajob namhla sixoxa ngokwenzakale eWashington DC ube kutshengisela abakumabandla aphikisayo esigodlweni seZimbabwe kanye lomcimbi wesigodlo lesi okuthakazelela uzibuse singakagqibi uhlelo lwethu namhlanje wathi sikhangele ebesilazo umphathi nhlambo obona ngokusetshenziswa kwemali yelizwe umnumzana Mthuli Ncube uthi ubukhohlakali buyamemetheka kweleZimbabwe eleZimbabwe lithi selizama ukuhlenga izizalwane zakulelizwe ezibhekane lempi yomvukela eyesabekayo kweleSudan umbukiso omkhulu wamabhizimusi weZimbabwe International Trade Fair uqala kusasa ngingakhohlwa ukusithumela incwadi ye-email kukheli ethi studio7@voanews.com Silukuba lapha uhlelo lwethu lamhlanje. Wolivalisa ngenjabulo. Ngumthembo ozithembayo uGift Dube. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri.